Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuhlangula 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we coronavirus COVID-19 eZimbabwe.
Kumele baziphatha ngani ba positive. Bonke bagqoke ama mask, loba iqhiye ningela mask.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kusobala ukuthi ele-MDCT selidlalana leZANU-PF.
Ukusebenzelana neZANU-PF kufana lomuntu osendle ipoison, kufana lomuntu osegade impisi ongeka este.
Ele-MDCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe liyakuphikisa lokhu.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza leZANU ngoba sesihambe e-Harvest House. Ngabantu abangafuna ukulandela iconstitution.
IZimbabwe Electoral Commission ithi akulakhetho oluzaqhutshwa eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilwisana nokumemetheka kwe-COVID-19. Zalethulela ezabatsha, ezamasiko nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi sokulabantu abafika phose amakhulu amathathu 279 asebetholakale belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi abangamathumi amathathu lantathu 33 sebesilile. Lokhu bebani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Abantu asebehlolwe umkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu 52,725. Kusenjalo isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebefika phose izigidi eziyisikhombisa 6,914,000 abantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kunani leli sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,235. Kulabedlula izigidi ezintathu asebesilile. EZimbabwe umkhuhlane lo umemetheka kakhulu endaweni okuvalelwe abavela kwabanye amazwe abasebehlupheke kwele South Africa, Botswana, Zambia lamanye. Bayakhala abantu laba abahlala emakolitshini kahulumende lezinye indawo abagcinwe khona kusenzelwa ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-COVID-19. Baningi kakhulu abahlala kulezo ndawo abangela umkhuhlane lo. Ubona ngezempilakahle unkosikazi Siphiwe Sithole odabuka eZimbabwe osebenza eSt Vincent University Hospital kule Ireland uthi kumele abantu abavalelwe endaweni lezi bagcinwe ngemfanelo.
Nxa bekuma-quarantine centers, I think umuntu okumele ku-quarantine kumele aziphathe angani umuntu opositive loba enegative, asithi ukuthi babe positive, kodwa kumele baziphathe angani ba-positive. Bonke bagqoke ama-mask, loba iqhiye ningela mask. Ahambise iqhiye yakhe nje ivale ukuthi akukhwehlelayo lakuthimukayo lakuphuma nxa ekhuluma akugcine kube ngokwakhe, njalo angathathi futhi okomunye. Bangaxhawulani, bangahagani, bangahlalelani eduze, bagcine i-2 meters, hayi i-1 meter leyi ethiwoyo, because umuntu nxa ekhwehlela amathe ahamba 2 meters.
Singathi pho ke kumele ilizwe leZimbabwe lenzeni ukwenza ukuthi likuvimbe lokho ukuthi kungamemetheki ngoba umkhuhlane lo ukhanya uyahlupha sibini.
Kuma-border officers bayekele ukwemukela imali zokudizwa umuntu nxa ngathi mina ngijahile ngiyakubambisa lapha ngedluli, because awumdlulisanga kuphela, usudlulise impilo zabantu abaningi, which is very unfair and akuqondanga ngoba ukubulala isizwe. Njalo futhi okunye, i-advice ephiwa abantu beZimbabwe, asinanzelele ukuthi ama-resources, we need to tailor i-advice yabantu beZimbabwe ukuthi isuthe ama-resources. Instead of ukuthi sikhulume nge-sanitizer, asikhulume nge-sawudo le-lemon, which Zimbabwean people can afford. Umuntu nxa kuyikuthi nesikhathi se-corona lesi angazijayeza ukuthi ntambama athi nxa eqeda ukudla exubha laphana ahahaze langesawudo, kuyenza ukuthi i-corona leyana ngabe ithintile emini isesendleleni isemakhaleni lemlonyeni, igeziseke iyabulawa yisawudo. I-corona yinto ebalula, iyabulawa nje i-sunlight, iyabulawa yisawudo, iyabulawa lilemoni. So nxa bengasebenzisa zonezi zinto ngoba umkhathi isikhathi somqando, Yuwa susuge umunye wenzu ukuthi ukhule. Bangasebenzi sisawudo, basebenzi lemoni, basebenzi ukunatha amanzi kakhulu. Ale lemoni ntambama, lokunatha amanzi akudumalayo throughout the day. Bayayikhucula indaweni yokuthi idlule emaphathini, izadlulela esiswini, esiswini ifike ibulawe yi-acid. So ilemoni lesawudo liyenza ukuthi kukhuculeke kakhulu lokuthi iphinde kubulale. Okusemphinjeni lokusemakhaleni. So kuyasebenza kakhulu lokhuya.
Kodwa abantu abale BP phela isawudo lingabakhathaza?
Hayi, awuliginyi isawudo. Uyakhaza. Nansithi ukukhakhaza. Umuntu ohahazayo ngofaka emlonyeni, ahlaliswe kwesikhatshana, akhafule, abuye kucine nahlambulule umlomo wakhe ngomanzi angelalo lelo sawudo.
Unkosikazi Siphiwe Sithole yingcwethi kwezempilakahle usebenza esibhedlela seSt Vincent University Hospital kwele Ireland. Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ngamandla wonke ukugcina abantu abavalelwe endaweni ezijiyeneyo abavela kwamanye amazwe. Baningi ababaleka endaweni lezi besesaba ukuthi bangathelelwa umkhuhlane weCOVID-19.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
IZimbabwe Electoral Commission ithi isimise inhlelo eziningi ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Ikomishini le yethule umbiko lo izolo isithi kayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho ngesikhathi ilizwe leZimbabwe libhekane leCOVID-19. IZEC ithi kukhanya engani amabandla alakho ukuvala izikhexe edale lePhalamende ezijiwe ngamalunga abo ngokukhetha abalandeli abangabamela kusetshenziswa okuthiwa yi-proportional representation, hathi ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khube lisanda kuxotshisa amanye amalunga edala lephalamende akumanyano we-MDC Alliance. Ubakhube uthi ibandla lakhe lilandela okwethulwa ngumthethwandaba owathi akukwenziwanga ngemfanelo ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ngumoyi uMokgweetsonkrai, ngakho-ke akumelanga akhokhele ibandla le-MDC. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zekhomishini yeZEC ngenxa yokuthi umnumzana eToile Silaigwana umqondisi wayo ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kusenjalo lokhu bephoselana aqatha abakubandla le-MDCT lomanyano we-MDC Alliance kulandela ukuhluthunwa kwesakhiwo seMorgan Richard Tsvangirai House libandla likamakhuphe kusukana esanda kwedlula. Bazonde okumangalisayo abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi uMakhuphe uyadelela. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Witness Dube okubandla le-MDCT lomnumzana Edwin Ndlovu umlandeli womanyano we-MDC Alliance. UDube usungula lolu daba.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe e-Harvest House. Ngabantu abangafuni ukulandela iconstitution, yikho nje bephakamisa lowo moya. Kodwa abantu beZimbabwe abakwaziyo kubana i-Harvest House leyi esithiwa yi-Morgan Richard Tsvangirai House ivele nje yiso isigodla se-MDCT yona le eyayikhokhelwa ngubaba uTsvangirai esekelwa ngumama uKhuphe kulabo baba uKomichi labo baba uMonzora ababe yibo ababephethe inhlelo zabo Copac nxasibuyele emuva kobo 2011 omama uKhuphe bengo-deputy prime minister kanjalo kanjalo. So yiso isigodlo sethu, akulanto entsha, akulanto okumele isima ngalise ngoba sizibuyelele ekhaya lethu. Le ibandla labo elitsha abalithi MDC Alliance yilo ibandla elingela party elingela office osokade kumele ukuthi basamelwe ngumlando ukuba nabadinge i-office kunqabe lokudinga i-office kumbe benze lokho abafuna ukukwenza. Kodwa ngokwazi kwethu futhi njalo leyo MDC Alliance ngumbuthano wamabandla angu-7 and sisazolandelela ukubana sidinge lezo nhloko zamanye amabandla ayenze lo mbuthano ukubana aphefumule ukuthini kuyiwa ngapi phambili ngayo iMDC Alliance.
Yey baba Ndlovu, nathi udaba kunapho ukuthi bafuna ukutshintsha imithetho njalo bafuna ukubumba iGNU. Abantu bathini ngakhona?
Ngokuthanda ukudla sebedle ipoison. Ukusebenzelana nezano PF kufana lomuntu osendle ipoison, kufana lomuntu osegade impiso ongeka yehle, angayehla izamuhla. Because abekwenzile ke witness Dube labo Monzura labo Makhupe ke labo Mdzuri ke, yikuthi sebesebenzelana nezano PF. Abangakwenza ikhona lokhu ukuthi wasebenzelana layo kube nje ngomlilo wamathepha ovungamayo wesikhathi esifitshane, kodwa ke sebezehlukanise abantwana bezimbabwe. Abantwana bezimbabwe bafuna utshintsho, abantwana bezimbabwe izano PF abasayifuni ngoba isilimaze izimpilo zabo. Impilo ezimbabwe kamnandi nxa izano PF. Sokumangalisa ukuthi abanye bethu besithi sisebenza labo ke sebesebenza la izano PF, sebesidla mgani munye, sebembatha bonke. Yikho sithi thina hayi kabakwenze, sizahlangana phambili. Sithi thina ke hamba Juba, baza kuchutha phambili.
Dube
le ukuthi ke sihambe lamasotsha ebusuku babadube hayi kusenga lezimithiyo. Into eyenzakaleyo nje ukuthi abafana batshintshane ijuti ngesihle, abakade bekhona emini sebetshayisa ke kushift yabo yantambama, bapha labo akade bengena akade kuyibo ke abachazeleke ubana hayi sithunyiwe ubukhokheli njengoba lisazi ukuthi umbutho uthini. Lokho kuyatshengisela ke ubana iningi liya livuleka amehlo. Abafana abasebenza eHarvest House, abantu abaningi kuma structures kuzigaba zonke nje kwinkundla zonke zomhlangano baya bevuleka amehlo bekubona ukuthi hatshi ukuqhubeka belandela umuntu ongalandeli isisekelo sombuso akubasindawo. Ngakho ke laba abafana bavumelene batshintshana nje ukuthi hayi asilandeleni umbutho nalowo osendleleni womkhombandlela we-Supreme Court outshoyo ukubana kathesi osaphethe ngumama uKhuphe, kathesi osangunobhala jikelele ngubaba uMonzora, kathesi osangutshalimani ngubaba uKomichi. Amasotsha lamapholisa lawa abatshoyo yiwona lawa nje amasotsha lamapholisa atholakalayo ngalezi nsuku zemkhuhlane wonalo we-COVID. Bebezenzela umsebenzi wabo njengensukwini, yikho bengazange bafise ukubana baphatheke endabeni ze-MDC. Ngoba lalo owayezithi wayengumnobhala jikelele uWende bekumele aye e-police station nxa obelensolo ngalokho abe sezokuthiwa kuyenzakele e-Harvest House. Hatshi ukulanda abantu amapholisa azenzela okwe-COVID uthi uyenze iripoti, wonke umuntu i-charge office uyayazi.
Ye Ndlovu, kodwa ndingeke lakhulumisana nomlota yini, akulungiseki phambilini kona?
Hayi, akusalungiseki. Umuntu osembathele ezane PF usengcolile nje ezane PF. Ukukhulumisana nomlota akuveleka kusabambeki. Abafowethu sebeyizane PF babonakile baqhutshwe ngamasotsha lamapholisi ukuthi bayithumbe iHarvest House, basebenza lezane. Nxa yena uwitness esekhuluma ngabo Jonathan, ekhuluma ngabo Mgabe, uMgabe wafa esexothiwe kwizane PF, uJonathan Moyo waxotha kwizane PF, yikho nje wabaleka waphuma elizweni. So kulo mehluko ke into akhuluma ngayo ke abe sekukhuluma ngokuthi kuma-structures ethu kumele sifake bani singafaki bani, kakusikho kwabo lokho. Angeke basifikele itimu yethu, thina siyayazi itimu yethu ukuthi siyisetha njani. Yikho sizaqhubeka siyisetha, sizaqhubeka itimu yethu nqoba isiya phambili. Bona babonakele busuku abantu belela ngazimbe sebangabathakathi yini, behamba lamasotsha lamapholisa besiyangena eHarvest House. Ngabe bezenzela abahambe emini phela libaleli abantu bebakhangele, kodwa bahambe 10 PM ebusuku belamasotsha lamapholisa lama-tankers ukuthi bayingena ke eHarvest House. Okwenziwa ngumnankagwa la ehamba lamasotsha lama-tankers lamapholisa ukuthi ayingena e-State House. Something eyenzakalayo izano PF iLacoste esiyibona senzakala. Sithi thina hayi selingcolile bafowethu boDube, kukhulumisana umlota angikuboni kubambeka
isikhathi
ngoba hayi selingcolile.
Ye Dube, ukukhulumisana umlota ngabafitshane kwalapho kubona njani?
Ekukhulumisana nomlota lapha babaDube, sizananzelela ukubana into esivezakala mqoka nje ukuthi abantu bohlangothi lona lolu abafowethu bebevele kuyinto kathi ngekho engqondweni yabo, ngoba bebevele bengafuni ukuthi balandele isinqumo somthetho wandaba omkhulu owe Supreme Court esaba ngumkhombandlela wokuthi iconstitution yethu bekumele siyilandele njani. Ngeke phela si sihlangane sikhumisana umlotha singamahlo ngandlebe sonke sifana nje lenkomo esemahlangeni bekumele sihlale phansi sibe sesihlaziya isinqumo leso sisihlaziya sikhangela ukubana i constitution yethu ithini manje laba bavele babona ukuthi hatshi xa kungafika kuleso sigaba inkatho iza kudla bona bazavela kubalaleli la ku Mazimbabwe wonke ukuthi hayi abantu abangamahlonga ndlebe abangalaleli umgomo siseko wombutho yibaphi so bavele bakubona kungcono ukuthi bona bahlanhlathe iganga babe ngabantu ke abasebenza bengalandeli iconstitution so ngaleyo ndlela ke bakwenze kwangeneliseki ukubana sikhumisane nomlotha kodwa ke sisakhulumisana labalandeli abaningi ukuthi hayi indlela leyi umkhomba indlela lo we Supreme Court lo we High Court la ma judgments wonke nje akona ungumkhomba indlela ofuna ukunceda thina ukuthi sizibuthe njengombuto sithi lanxa siyekhethweni sifike sigezile singabantu abakwanisa ukubana bakhombele kubana zanu PF sifuna ubuse ngalindlela sifuna ukuthi sibuse ngcono kulawe ngalindlela ngoba thina sivele sikwenzile lokho obekumele sikwenzile njengebandla
bozelo kucina ndilovu kona
sithina hamba juba baza kucuta phambili sebenzani ke lezane njoba livele li reserve site ezane PF abantu babazaphawula abantu babazajengisa indlela ukuthi politics zeZimbabwe zihambe njani sebebonile bafundile abantu bezimbabwe bayazi politics bayazi bayakwazi abakufunayo
ezathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele kubana ondlovu nje bayenza inganekwane kampala eyokusigcoba ngodaka bona kuyibo abanatha lawo manzi wezane PF basebenza le G40
lapha sizwe umnumzana Witness Dube okubandla le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozane Kuphe lo mnumzana Edwin Ndlovu osekela umanyano we MDC Alliance sixoxe labo bekobulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, 4930 laku 1560 kilohertz straight wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lokhu betshengisela emigwaqweni abantu kwele Melika besola indlela umuntu onsundu uGeorge Floyd abulawa ngayo eMinneapolis esezandleni zamapholisa. Abatshengisela emigwaqweni phansi kwesihloko esithi Black Lives Matter bathi kumele kuhlonitshwe ilungelo labansundu kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Bengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngelifa kambe ngubani okumele abe indlalifa ngilonkosikazi siphetheni Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana lo baba uThulani Sibanyoni yena ayingcwethi kwezamasiko esintu ngikhale ngawe baba Sibanyoni kambe ilifa vele lidlomba
umuntu oqala sesibona
singathi loba intombazana kumbe lijaha akukhethile nje
cha mangabe kungifana uyena omele adle ifa mangabe ukuthi umfana uyedwe ekhaya uyo okumele adle ifa kodwa mangabe uthola ukuthi intombazana mangabe umfana mthambi ukuthi amafana bodwa kule last born iyo okumele ithole ifa
intombazana ke
hayi intombazana ibuyele ekugcineni mangabe ukuthi abafana bekho intombazana afanele ukuthi ihambe emzini
wayo. Yeah, wathi siza umama lapha ke uNkosikazi Mpofu. Ukuthi thina uthina ngalokho mama.
Lonke le mvumo yokuthi lithole ilifa kumbe uliza lizelwe as long ukhulele khona apho ungumntwana wasebenza lawe labanye abantwana khona apho. Ilifa uya kumele ulithole kumbe nxa kuthi lisekhaya lelu sinkomo. Lonke nje abantwana nxa sokulilifa kabe kumele ukuthi lilithole lonke kungayenzwa lokhana okwakudala okwathiwa ilifa litholwa ingqabutho hhayi lokhana mina ngibona kuyikuqilibezelana sibile empilweni abantwana kumele bonke bathole bonke nje beyifamily kumele bathole ilifa labazali babo
kodwa ngomthetho ilifa lithiwa umuntu oyilahlekelwe unomfana. Unless makuthi amantombazana wodwa ke ekhaya noma bendlile kumele kuzumele abashele.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke khonapho baba Sibanyoni. Phosa lokugcina khonapho ke Nkosikazi Mpofu, wena ubona ngazani kungalungiswa njani khonapho? Hayi, udaba lethuluma lapha okwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Siphethene Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Botswana, lobaba uThulani Sibanyoni. Asidibaneni singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo okumsebenzi wokwethulela uZulu amabhayisikopo umnumzana Nigel Ndlovu. Sithinta udaba lwebhayisikopo eyakuqala yaseZimbabwe engaphansi kwesihloko esithi Cook Off esanda ukuphuma kuNetflix, inkundla yokusakaza amabhayisikopo lapho umhlaba wonke jikelele ulakho ukubukela lawo mabhayisikopo. Nacho, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho malana nge-Cook Off.
Mina ngibona ngani kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi lathi eZimbabwe siyayenza ezamabhayisikopo.
Ndlovu, siyezwa abantu bethakazelela ibhayisikopo le besithi umhlaba wonke jikelele uzathola ithuba lokufunda okuningi malana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami, ya kuliqiniso kodwa kuphinde kube ngamanga ngoba asingeke sithi bioscope yodwa itshengisile into ezisenzakala eZimbabwe lendlela abantu abaphila ngayo.
Sike saxoxa lo mnumzana uJoe Njaku, yena obe yiproducer waleli bioscope. UNjaku uthi ukuphumelela kwabo kulakho ukuvulela intsha yakwele Zimbabwe abafisa ukungena kulomsebenzi wokwethulela uZulu amabhayisikopo amathuba. Ubona njani lokho?
Yes, ukufika kweCook Off Netflix lakho kuyapha ithuba kwabasha ukuthi labo bengene kwezokwenza amabhayisikopo, njalo kuyatshengisa ukuthi lathi sinazo izindaba zokuthi sizitshengise kumabhayisikopo. Njalo ukungena kwe-Cook Off ku-Netflix, yes, ngiyavumelana lo futhi uJonjako ukuthi kuyavulela abanye abayenza amabhayisikopo ukuthi labo ama-production abo efike khonaphana ku-Netflix. So le yinto enkulu kakhulu for iZimbabwe film industry. Siyakwazi ukuthi amathuba nje kuli industry yokwenza amabhayisikopo amalutshwane, njalo ukuthi iCook Off ifike endaweni enjenge-Netflix kuyapha amathuba okuthi laba abayenza amabhayisikopo kathesi labo behambisa abo khona ngale ku-Netflix.
Ndlovu, sibone njalo ukuthi ibhayisikopo leli liqakathekisa abantu abesifazana. Siyabona ukuthi umuntu omqoka kuleli bioscope ngesingithi sithi lead actress wayengumuntu wesifazana njalo wentsundu. Lokhu akwenzakali kanengi nxa sesikhangela amabhayisikopo amaningi aphumayo ku-Netflix kanye lezinye inkundla zokubukela amabhayisikopo. Ubona ngani isenzo sabo sokuqakathekisa umuntu wesifazana kuyinto enhle na?
Lokhu kuqakathekile ngoba amabhayisikopo amaningi ajele ukuqakathekisa ubaba, so kuyavala khonoko okuthiwa yi-gender gap kumedia.
Qhiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga abafuna ukungena kwezokwenza amabhayisikopu, ngiyathanda ukulikhuthaza ukuthi lingene. Lo ngumsebenzi ongakangeni ongabantu abaningi, njalo eZimbabwe sinazo izindaba eziningi esingazitshengisa kumabhayisikopu. Nxa unguntanga ufuna ukungena ukwenzela amabhayisikopu, ngithi ngena lawe, dinga abantu abasebeqalisile, lawe utshele zakho izitori, utshele zakho indaba. Umhlaba kumele ube kwazi ngendaba ezenzakala eZimbabwe.
Sithanda ukubonga umnumzana uNigel Ndlovu ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethweleni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 PM zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho ukungixhuma kuTwitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Wolevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungadinwala kusasa. Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkuma. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa njalo niyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sizabala sisukela kumsebenzi chapter ka 2 iverse ngisuka ku 1 siya ku 4 lithi lona ilizwi lenkosi kwathi selufikile usuku lwePentecost babebuthene ndawonye bonke kwathi kungananzelelwe kwezakala umdumo ovela ezulwini owawunjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwasekubonwa yibo inlimi ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo basebegcwala umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokho umoya wabanika ukuphumisela. Namhlanje ngiyathokoza ukuthi sithokozelela ukwehla kwamoya oyingcwele lokubuya kwakhe lapha emhlabeni esehlela phezu kwamapostori kumbe singathi phezu kwebandla lakhe. Kusukela ngaleso sikhathi umoya oyingcwele ulokhu khona, ulokhu usebenza empilweni zabantu. Umoya oyingcwele awukajintshi, ulokhu uyi ona lo owawuvele ukhona ekuqaliseni yiwo lokhu usebenza kuze kube la namhlanje. Manje zikhona izifundo esingazifunda namhlanje ngokwehla kwamoya oyingcwele lokuhlala kwakhe phakathi kwethu. Okokuqala yikuthi uNkulunkulu uyathokoza ukuthi thina njengabantu bakhe samukele umoya oyingcwele usebenze empilweni zethu. Siyananzelela ukuthi ungeke wabamazi uNkulunkulu kumbe ungeke walizwisisa ilizwi likaNkulunkulu ngaphandle ukuthi usizwa njalo uncediswa ngumoya oyingcwele. Ngakho umoya oyingcwele ulomsebenzi oqhakathekileyo empilweni zethu. Nguye osivezela uJesu. Yikho uJesu wathi kulungile ukuthi yena ahambe kubaba ngoba umoya oyingcwele ukhona kuzo zonke indawo. UJesu esesekhona wayekwanisa ukuthi abe khona kuphela endaweni lapha abe khona. Singathi nxa wayeseJerusalem ukhona apho. Ikanti umoya oyingcwele ukhona umhlaba wonke. Kawumiswa ukuthi useJerusalem kuphela kumbe kule church kuphela. Ukuwo wonke umuntu ofisa ukuthi umoya oyingcwele ahlale phezu kwakhe. Ngifuna ukuzisisa ukuthi umoya oyingcwele yiwo oqinisa abazalwane. Yiwo osinika amandla okuthumayela ilizwi likaNkulunkulu. Yiwo osinika isibindi sokuba ngabafakazi bakaNkulunkulu. Ngakho ke ungeke waba ngumfakazi kaJehova umboka Jesu ungalaye umoya oyingcwele ngoba nxa uzenzela ngamandla akho uyagcina usudiniwe. Ngiyananzelela njalo ukuthi umoya oyingcwele nxa esiza phakathi kwethu usinika isibindi ngoba isikhathi esiningi abantu bayesaba ukuchumayela kumbe ukufakaza ilizwi ngenxa yokuthi umhlaba unanxa ukhangele awuvele ngesikhathi esiningi awulifuni ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa umoya oyingcwele ukunika isibindi legunya elokuthi ube ngumfakazi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu thena nxa umoya oyingcwele esiza kithi uza kusinika amandla. Amandlani? Amandla okunqoba isono, amandla okunqoba uSathane. Usinika amandla phezu kwemkhuhlane, usinika amandla phezu kwemoya emibi, usinika amandla phezu kwesimo lezimo ezehlukeneyo ezibuya zizosihlukuluza seselapha emhlabeni. Kodwa nxa umoya engcwele ehlezi phezu kwethu, siba legunya njalo siba lamandla phezu kwazo zonke lezi zinto.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza ngegama lika Jesu. Moya engcwele, moya kaBaba, ngabe ungehlela phezu kwalabo abalaleleyo ilizwi lakho namhlanje. Uvula inhliziyo zabo bakuzwisise, babekwazi. Nkulunkulu amveza uJesu empilweni zabo. Yenza izwi lakho liphile libe njengomhledla phakathi kwempilo zabo. Ngiyathandaza ukuba kulabo abagulayo baphilise ngamandla kaMoya engcwele. Njalo sigcwalise uNkulunkulu kakutsha namhlanje sibe nePentecost ngomoya wakho oyingcwele egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ekuseni ngo 6:30 a.m.